Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 Zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-People's Democratic Party lithi selizakhetha amalunga azaba ngawekhansili yensitha. Udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha bengayi emacansini seludale inkulumo.
Ngaphansi kwesithetho lokuthi kumele abantu beye emacansini befunda bengabantwana, ilokhu lesezandleni zabazali bavunyelwe ukwenza izinto ezinjengalezemina zezinalezingobona ngathi akusemthetho eqondileyo.
Iqembu le-Highlanders lenza ukhetho lokudinga umsekeli kamgcinisihlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi selizakhetha amalunga azaba ngawekhansili yensitha, i-Shadow Council. Leli bandla lithi lifuna ukulungiselela amalunga la phambilini kokhetho. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu
bandla. Silungiselela u-2018 siphakathi kwe-recruitment drive le-mobilization okutsho ukuthi sidinga abantu-ke ukuthi bangene ebandleni sisukela kuma-branches sifoma lama-ward. Kuma-ward bese sikhetha-ke labantu esizabenza okuthiwa ngama-shadow councillors-ke ngesilungu abayibo abazabe khangela ngengqubela phambili-ke ewardini yena leyo. Sikhangelele ukuthi nxa kuhamba kuhle kube yiwo ama-candidate ethu nxa sekungena-ke ukhetho luka-2018.
Kuyini kahle kahle okubangele ukuthi liyenze uhlelo lona lolu? Kukhona yini elikusolileyo?
Njengebandla elisanda kusungulwa i-PDP, kuqakathekile-ke ukuthi lathi singene ebantwini, lathi sirekhruthe sibe lamalungu amaningi bese sikhangela njalo okuhlupha abantu lokuhlukumeza abantu-ke eziqemtini lezindaweni zabo. Okunye sekunanzeleleyo ukuthi ama-councillors akhona kathesi ngaba ngabe-ZANU-P F, ngaba nge-MDC-T, kasezi-ke uZulu, interest kaZulu bebakhangele nje izikhundla kuphela ukuthi bahlale besezikhundleni kodwa bezele kuhle abantu. Yikho kosekusenzeka ukuthi sikhetheke ama-shadow councillors.
Manje pho njengoba lingabona ukuthi lizangena kukhetho ngendaba yeni leyo ukuthi kuqale kulungiswe imithetho, likwenzelani khona?
Kumele sihlale sizilungiselele-ke ngoba akwazakali ukuzenzakala umthetho ingalunga singene kukhetho amazwe omhlaba kumbe ngithi sadike kumbe ngithi i-AU sikhangelele ukuthi zangenele ekuqineni-ke kube lokulungiswa kwezinto esithi kazilunge bese singene ekhethweni. Manje singahlala singazilungiselelanga-ke bese kulunga lokho esithi kakulunge kuzabe-ke sokusibisele-ke emuva. Kumele sihlale-ke silungiselele, sihlale silabantu abasebenza ku-ground nanxa nakukhetho singasizo singene, kodwa kumele sibe lawo ama-shadow councillors lama-shadow MP basebenza labantu ezigabeni khangela ukuthi abantu bafisa ukuthi kube njani ezigabeni zabo belungise konke okuhlupha abantu ezigabeni.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha i-16 bengaya emacansini kodwa ukuthi bachade kumele babe leminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 seludale inkulumo. Amantombazana amabili awachadiswa emancane asalolu daba emthethwandaba nyakenye. Kwathi liviki umthethwandaba unqume ukuthi umntwana oyintombazana kumbe ongumfana ulakho ukuya ecansini engafikisa iminyaka elithumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Rita Ndlovu.
Lokho kufana nokuthi angikwazi ukuthi ngakufananisa njani ukuthi umntwana kuthiwa kumele athathe le-18 years kodwa ukuthi anale le ndoda kumbe anale le mfazi ele-16 years kulungile kodwa angachadi, angizwisisi. Ngoba kumele umuntu umthetho lo mthetho wesintu amasiko ethu neBhayibhili lithi umuntu kumele ahlangane nomuntu wesilisa nxa esesiyachada. Ukuchada ele-18 years kuyabe sekushisho ukuthi umuntu omdala sengahamba emacansini. Ukuthi umntwana avunyelwe ukuthi ele-16 years kuthiwe emacansini kuzele ukuthathe xa umthatha uyezicala mina ngizisisi vele ayisintu asivumi izilo ibhayibhile alibivumi khona leso.
Umthetho lo uthiwa wona kawukhethi ukuthi umfana ngumfana kumbe inkazana, ukubona njani nxa sikhangele umfana lenkazana bele minyaka le 16?
Umntwana le 16 years kanti ngiyabe esikole. Umntwana le 16 years yenza umfana lenkazana uyabe lokho esikole efunda. So mina ngizwisisa ukuthi izinto uhulumende wayengaphansi umthetho lo ukuthi kumele abantu bemaclassini befunda njengabantwana. Lokho lesezandleni zabazali bavunyelwe ukwenza izinto ezinjengalezo mina ngokubhithi nalabo ngibona ngathi
unkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane bengakafiki iminyaka elithumi lesishiyangalombili i-18 okuyikho okusanda ukuvinjwa ngumthethwandaba ngokwethula isinqumo sokuthi kuvinjelwe lokho. Sixoxa lonkosikazi Maria Ndlovu wenkayi wochief Nkalakatha ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo.
Kulungile.
Lina lisamukela njani lesi sinqumo? Kungabe kungumqondo omuhle yini?
Lokho kungumqondo omuhle mina ngedwa sibili ngiyakwemukela njengokansila. Abantwana labo bancane kabakabi kwazi ukuzikhethela okuhle lokubi. Nxa ngayena umuntu ongubaba esadalala sibile sithi sengithola umfazi sengisiyatshada becila abantwana, lokho kuyefanana lokuthi i-rap. Mina ngedwa vele kangivumelani lakho. Ngoba umntwana omncane ufanele ukuthi abe sesikolo afunde abe kwazi ngekusasa yakhe, hayi khona ukuthi kuthiwa uyendisa engalamehlo ebusuku ubonana yikho akubonayo.
Singathi kwasokuvele kuluhlupho olubhahileyo yini lolo?
Kuvele kuluhlupho olubhahileyo ngoba bona laba abantwana abanjalo ukuthiwa bayendiswa uyenza namhla kusasa uze sokuthiwa usengakibo kumbe sebonakale lobani wabonakala lobani. Ngoba ngumntwana ongakakwazi ukuzikhethela, ngumntwana ongakwaziyo ukuthi avume ukuthi yebo uhle leyo sibili i-abuse. Mina ngedwa sibili njengokhansela kawadi 20 vele kangivumelani lakho.
Kodwa lake lakubona yini ikakhulu khona ngapho enkahela kwezinye izigaba?
Kubonile wadinyema ukhona echadisiweyo, kangikhulumi ngokuthi kumbe ngikhuluma ngokuzwa, ukhona echadisiweyo ewadinyami waba lo mntwana wokuqala. Uthe ezaziqalisisa sesibili umntwana lona waphomba ukuthatha impahla kazange avalelise wabaleka wahamba wadingakala bamfihla wayabuya eselo mntwana esesithi umntwana ngokaloba ubaba lo wathi qinisele ukuthi umntwana ngowami yiliphi njengoba wena ungibalekela usangungivalelise angilwanga lawe kangithangani lani. Lokho kufanana lokuthi ngamatopi. Akumelanga thina njengabazali sivumele into enjalo ezigabeni. Lokho sibulala abantwana ngoba abantwana bazazala izibongo zonke zingaka ngoba kabazilutho.
Kodwa isintu-ke ukuthi nxa umntwana sekhulile sengendiso, nxa sekhulile emzimbeni.
Ukukhula komntwana emzimbeni kungenxa yokudla esithandekile. Ukudla lokho kudliwa namuhla kwenza abantwana bekhule bebancane. Wena nxa usumkhangela uzibonele umfazi nje, kanti ubona ubusuku into engaziwayo. Urebhe wenza intando yakho uthini usithi ungumfazi wena ubulala umntwana. Abantwana bancane kakhulu vele, umntwana le 16 years ngumntwana omncane. Ngakuthiwa sikhuluma ngumntwana mhlawumbe kumbole 20 to 22, phose singathi lowo sebona uselamehlo usekwazi ukuthi azikhethele okuhle lokubi. Lakho esintwini nxa ngokuthi kade bekwenza ngokuthi bagijimela inotho ngoba uyanga belizwe leZimbabwe likhona, bangakuqala abadala lokhu ukuhlukuluza abantwana. Kuyikuhlukuluza abantwana lokhu.
Khona nxa bekusenzakala kungabe kusitsho ukuthi abantwana labo abakho isikolo yini?
umntwana onjalo kumele abe sesikolo ngisho mina ele 25 years kulilungelo lomntwana ukuthi aye esikolo hathi ukuthi umntwana ele 16 ukuthiwe usesenda kaye kwendisa ngoba abantu behawukeli inkomo zangale belobuyanga umuntu lo muntu kaziphandele azuze impilo yakhe ezamphilisa engathenga abone umntwana eselamavele le 16 sokuthiwa ngumfazi umfazi wani wazini umntwana umntwana kazilutho wena mzali ngoku kumele ukhulise umntwana umfake esikolo kwenzela ukuthi ilungelo lakhe laye kusasa esefundile aphile impilo engcono lomngakhe labantu abatho ngobuya besekwazi ukuziphedela
besinanzelela njalo ukuthi kodwa kuthiwa abantwana balemvumo yokuya emacansini sebele eminyaka elithumi lesithupha
iye lokho siyakubona khona lokho bangakutsho khona lokho ukuthi kulungile mina ngedashiwa sibili nxa ngithi ngiyakukhangela kuhle ngokwenzakala ebantwaneni abantwana sebephenduke baba yizilima abantwana ungani ngqondo kazi sathathi akufanelanga vele ngitsho vele lanxa bekwenza bona besintwini besithi kumbe kuhle kumbe kunjani kusasa kugcina kubaduba ngoba yibo bona labana abantwana ukuthiwa nxa sokubuya ama-NGO sokuthiwa kuyabhaliswa inhlelo zokuhle izokuthiwa ye unabani ngoba unabani lwana ugcwele abantwana ekhaya izibongo ezithiyeneyo abahamba bezalwa yibo bona laba abantwana belahla kusasa ayedobha udube kusasa dobha uncube kusasa dobha ubani lokhu kubukwa abantwana kuthiwa usekhulile ukuze kumbe basinothise nxa kuyukuthi umzali wehluleka ukuzisebenzela ngesikhathi sakhe wehluleka kusiyocala lo mntwana umntwana kabe sesikolo afunde aqede imfundo yakhe naye abekwazi ukwehlukanisa okuhle lokubi esezikhethela phela okomendo wakhe ngoba uyabe sekwazi ukuthi lokhu kulungile lokhu akulunganga ungafucela umntwana entweni oyibona ukuthi imbi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Maria Ndlovu ukhansila kaward 20 kochief Nkalakatha eNkayi sixoxelaye ekhonale eNkayi thiyani njalo indlebe ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Mhlanga ubelelanga elihle. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders lizakhetha umsekeli kamgcini sihlalo lomgcini ingcebo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Sixoxe lomsekeli waleli qembu njalo elilunga lempilo yonke iLife member uPeter Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu mnumzana ngithanda ukwazisa abasekeli beqembu leHighlanders ukuthi mhla ka 7 sizaba sokhetha uVice Chairman uPleasure njalo siyabe sikhetha yikhona apha intshe ekhona ukuthi khona abantu kufuze batshele enyinto ama-Life members eHighlanders nabo abanelungelo lokuthi bavotele iHighlanders sizavotela umgcini Mpofu adevele ngu-Vice Chairman umuntu lowo usesisizile kakhulu kakhulukazi kulendlu yakhe adlalela eHarare akusena lokhuyana ukuthi khona iqembu liyaphumisa imali yalo linika umuntu yeswakomlawayo lizombhadalela lapho azalana khona ukuthi khona ayohlala kumbe i-hearing kumbe kungama-licenses zama-players anything ongufuna yedofisi ye-PSL umgcini ubehamba kungena ndleko ezisuka eqenjini so yikho kodwa kunokho sifuna ukuthi kona abantu bamvotele futhi abuyele ngoba uyenza umsebenzi omuhle kakhulu hayi kona konoko kuphela ama-hearings wonke ade yahamba ube defender iqembu lethu ngendlela ephezulu
ngobani abanye abafuna lesi sikhundla
kakhona abanye engasoze ngibachambe ngamabizo ukuthi ngozibani ngoba ngabantu abe-Highlanders so ngithi kona mina nxa bengabantu abacabanga kuhle befuna iqembu labo kube kufanele ukuthi bona benganciti yebo idemocracy yeHighlanders ne-constitution enhle kakhulu kodwa ungathathi izinto ezihle ukuba usuthela inhlabathi ngoba nabo abafuna lezi zihlalo baphile ezizihlabetha lapha khona kuma-chapters yethu kuma-club
Lo nguPeter Moyo umsekeli weqembu leHighlanders ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba olufanayo imidlalo yesigaba saphezulu kwezenguqu iPremier Soccer League ilakho ukuphuza ukuqala lonyaka ngoba inhlanganiso yePSL ebona ngezenguqu elizweni isadinga umkhokheli wayo kulandela ukususwa esihlalweni kukaTwine Phiri. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezemidlalo enguqu uEzra Chisa Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okay, kuthi ngiyabonga kakhulu ngibingelele labalali ngalesi sikhathi. I-PSL okwamanje ke imidlalo kuyaqalisa ikhale lokuqalisa kube ngo-March ka-2016 nama fixtures. Lapho sikhale amaqembu lawo aphromotiwe abekhona. Okwamanje ke kulapha ke i-PSL njalo lezwa ke izifa ke ikhuluma yena lo Thiyangwa. Wathi ananzelela wabona iphepha elikhombisa udlalo kwemidlalo le-PSL. Ngikhuluma ukubana ke umuntu omele athungamele i-PSL kumele kube umuntu othungamela elinye lamaqembu angu-16 awe-Premier League. Ubaba uTryon Phiri wayengumkhokheli weqembu le-Cape United eminyakeni edlulileyo. Kodwa ngomnyaka ophelileyo uSarai Jere wasesiba namashezi amaningi athi 60%. Wasesusa ke lobaba ke uTryon Phiri wathi wena usungumsekeli ngoba amashezi akho ayi-20%. Nxa sengumsekeli kanje akasavunyelwa ukuthi akhokhele-ke i-Premier Soccer League. Ngakho-ke uThiyangwa nabanye bakhe bezifa bathi hhayi lapha-ke liphambanisa-ke lokho kumele kuyiqondise-ke isisekelo-ke se-PSL. Ngakho-ke iqosini lezana liphambanisa somele kwenzelwe kuthiwa-ke ngama-elections kukhethwe-ke inkokheli ezakhokhela-ke i-PSL. Basebe ikhuluma-ke ukuthi hhayi obengumsekeli kaTryon Phiri ubaba uPeter Dube wayelendaba somele ukuthi-ke abebambili kuzobe lama-elections ngenyanga ezayo kaFebruwari.
Manje kutsho ukuthi lokhu sokuzabangela na ukuthi imidlalo ingaqalisi ngesikhathi kade esifakiwe?
Ye, imidlalo nxa kuma-elections bengayala be-PSL kade bafuni lokhu befuna ubaba uTryon Phiri abe ngiye obakhokhelayo. Sokukhomba ukubana-ke izifa-ke njengoye kuthiwa-ke ngiyouma wazo ezemidlalo ezebhora kuleli lizwe sengaqalisa ukubaxotsha bonke athi akuselaphinya sokuleki. Kodwa-ke bakhalele ukuthi bakhethi-ke abamfunayo labe Premier Soccer League. Kukanti abanye amaqembu lokhu esithi bafuna nje uTryon Phiri akhokele phambili. Kodwa isekelo selokuzeni se-PSL asikuvumi lokho. I-continue PSL akivumi. Kumele umuntu okhokhelayo abe ngubani? Abe ngumuntu okhokhela elinye leqembu lawa kwangu-16 aku-Premier Soccer League. Uba uTryon Phiri ungumsekeli ngasomkhokheli weqembu le-Cape United. Kutho ubana-ke ungahamba kunje bale lawe PSL. Ubaba lo uthiwa nguThiyangwa wathi uyabaxotsha umthetho nawo FIFA uyawumvumela ukuthi abaxotshe be-PSL kokhale ukuthi balungise bavume ukuthi bekwenziwe ama-election. Sesiyabona-ke ngoba kuthi ababhalisayo bathi bebhalisile mhla ka-6 February kukanti ngeviki yabibuya sokusuka ama-elections sokukhethwa-ke luyakhokhela-ke i-PSL.
U-Ezra Chisa Sibanda yingcweti ecubungula ezemidlalo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kancane wemzulu ehenkephi papalaza awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza awubuthele kancane wemzulu. Enkephi papalaza bemalume ehlu thando jwala bemalume ehlu thando jwala bemalume ehlu thando jwala bemalume ehlu thando jwala.
Ukugqiba uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ebezikhokhela. Ibandla le-People's Democratic Party lithi selizakhetha amalungu azaba ngawe-Council yensitha i-Shadow Council. Udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha bengaya emacansini seludale inkulumo. Iqembu le-Highlanders lenza ukhetho lokudinga umsekeli kamgcinisihlalo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.